So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngomvulo mhlaka 23 kunhlangula 2023 26 uxolo kunhlangula 2023 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili ibandla le-CCC lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-CCC umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika abezanu-PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho ababalisi batshaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-CCC selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-CCC umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe elemelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa imelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. Umbalula wethule amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe iZANU-PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamela ngobaba uAdvocate Jamisa ukuthi iPublic iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa ngequiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba uMbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba uFikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC kambe ngathini phela i-ANC angithi system ayisiyo muntu. Njabe engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama-liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucatshelana esingathi i-guerrilla warfare ngesikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba bantu yikho libona i-SADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe le-banti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani ngatsho njani ukuthi ubaba uMnankagwa seguqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS. Hayi insumansumane nje ngumuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane lezanu PF. Ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations, international relations esiyihloniphayo. Uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uChamisa than ukuhamba public. Asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza kuthi asihloniphi. Sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa ngamaphaphesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala loJacob kaRivume.
Lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini? Libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe?
Uhambo lukababa uChamisa ngumuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile. Singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdladla ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obesechipinge lapho athembise khona uZulu intuthuko nxa engamvotela ibandla lakhe. Kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu. Nanko umnotho utshabalala imihla ngemihla. Sixoxele umnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF.
Okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyelene emuva bithana sikhangele ukuthi lapho sivela khona eduzane lapha kwenzakaleni ngemva kokuthatha uMnankagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento njenge-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho hayi khona eZimbabwe kuphela emhlaba wonke jikelele. Kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele. Into kazimanga kuhle emhlabeni nkomo lakhangela lakwo South Africa. Ungabe akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela futhi into ezambakho yawe eSouth Africa omakhelwana bethu bona ukuzima ukhangela esikhathi esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kaletha kula mali akulana misebenzi khona ngale kade into zonke ziwomile uwomile indawo yonke nkomo ngomumo womhlaba hatsho weZimbabwe kuphela. Yomnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bathu vele uphansi ubuvele ubhazalele laphinde zahlangana lezihlakalo zenezi ezinyakazenezi kwenze umumo wabamuke ngamani. Kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezi izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhothayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebona ukuthi sesilandiselekishini yikho kubi khona ofana nkomo kona kwakwizinto kunjani khonoko.
Abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu, ikwehluleka kukahulumende wenu njengezanu PF. Bathi lifaka imithetho amapolicies angalunganga abulala umnotho. Kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuzanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaAl Jazeera.
Okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi singawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolast time ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke kanye lamadolobha nje abo-Vipfosa ranwa yi-opposition alamadolobha lala ukhange uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzanu-p f biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona. Ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyinye yezinto esezibisele muva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe. Imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakalo. Even emabhoda lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikhomeni zikahulumente kodwa ezingena ezikhomeni zabantu. Ngokunjalo-ke asikhangeleli-ke sibe sesiyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile. Ha, asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kade eZimbabwe ndingasala ngaphi. Umhlaba wonke jikeleze ukhala, ukhala ngokuthi into kazimanga kuhle kumisa umo somnotho esibangelwa izimpi zabo-Ukraine labo-Russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumo sokukhwele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo we-National Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba Kuyemo. Yo,
siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-0 cents bese sithola i-allowance ye-COVID le allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona lomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80 kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ekhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le yamadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga $1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. i-$1,260 akusomali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa ngumbalisi esilibiza nje ukuthi living wage $1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo ngintatheli intungamili mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le emuva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lezi i-US dollar le thina siyabe sicela i-$1,260. Awukhange nokuthi kuphuma ama-$1,260 amangaki ku-$40,000. Kunensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-$400,000, enikeza ezinye inkokheli izimali. Izimali ulazi uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likhomishini uxolo kodwa likhomishini ibizwa Commission isihlobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Sezenjani umasenga lo khuluma ngilaphe kokulawa ephumule madoki hayi zani kuyefisiphelele umphako lesifake nyoke efileke abantu bayebethuselwa into ezingenancedo lezi basukuma abantu bayivota ngobuningi yaphubaphuma laba bantu ezilong ezi kungawanamavoti amaningi bazayishile kuleqi ento ekhulunywa ngothuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yizitha yiziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wobusasa njalo bona balazo yini izitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho nesitolo phakathi wabo bonke zonke nje izigebenga zezanu ke phakathi wabo bonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo fanete likele imbuzo asitshele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
bingelele enkundleni litshona njani basakazi hhayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhampeni abantu abajabulileyo njengalowo baba engizejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboni emehlweni abayibo abangabe lokho betshelwa into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mutswanga laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi mayebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngobe sidle shutha uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba ethi abantu baseZimbabwe baphila kahle bafundile bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe
Studio 7 senokuphila hayi siyancenye ngeZimbabwe yethu lapha hayi uzima bukhona besimanga abantu abaloko besathi zame zame isimo sinje emhlabeni yorojo mnangakobe kutaziyayenzeka ukuthi lokuthi khona ezayenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama singabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zima kangaka loko kusesathonjisa izulu lomhlaba umuntu owesimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hhayi asifotele iqembu eliphikisayo kiprus hhayi bakithi asizameni ngamandla wonke khiphe iqembu leli ngiyacela sibili hhayi ngempilo esiyiphilayo le hayi 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 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
Abuyibo kuStudio 7 ninjani balaleli lapho halo ngindlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukips lapho la konkomo oplease Zulu ufuna ukucebisa ku honorable Chamisa lapha nokuthi yey bangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma enyinto babe sebenze etshiyeni lento abayikhulumile xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into ababeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwe
linjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele ukuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebelelendi ngithi abantu kabayekele ukuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnankagwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bamhlobo nalo wodwa kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebelelendi
sabona Studio 7 sabona Studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa ngithi hayi abantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusila umnyaka uyiwanti kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana azizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izana akulanto ungabatshela bekulaleli phande ukuthi bekurobhi nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni kustudio 7 hayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangela nalabo abancintisanayo ukuthi siye ekuthumeni sokhetho ngicela mazimabhoni sike sivuse inkobe sike sivotele lathi triple c sike sibone ukuthi yenza kuphi uma utshamise ngaweni sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguyilari dube khona petcherethi south endaweni yamalibhaji
Ngeke ngibulise abasakazi nabalaleli beStudio 7 namafisha nokukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eMondweni Sikhobokhobo ngithinge ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Nkosibanda ukukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane lento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka leso sikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe gazi ukuthi aqonde kuphi gazi ukuthi ayenzene uyinyoka nje namakhanda amabili angazi ukuthi aqonde kuphi.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgozhin into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edropheni laseMoscow kuchiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba ababesuke beyikhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke phambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeneliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia waba ngumuntu oseduzane loPutin yikho kwenza ukuthi astudishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers kuphela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedise uPutin ukuthi ahlasele ilizwe laseUkraine wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe eduze loPutin wabona engathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. Kodwa-ke into angazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase-Ukraine ilizwe lase-Russia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasozwa yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi owenu untungamilinkomo. Lichone kuhle.